Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolosihlanu mhla ka 19 kwekwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Babuya lama tear gas abantu abazaleleyo mama abantwana abantu abadala basi tear gas khona sathi sukile ngabalanda ngathi kanti indaba lithi tear gas athina singenzanga lutho sase mangiphosela mina phambi kwami tear gas sase bangichange tear gas naleya.
Izakhamizi zelupane kosibandle zihlaselwe ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo itear gas zisemhlanganweni we-MDCT belo nkosikazi Nkosazana Thokozani Khuphe.
Sikhulume ngendaba ye-constitution ukuthi kungaye ubona njani i-process yoku-alignwa kwe-constitution nemithetho yaseZimbabwe. Sikhulume ngendaba yama-elections.
Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches basekwethekeleleni eZimbabwe baveza ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe. Kuhoza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afro Jazz uMelusi Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zelupane kwesibandle ezibalisa ogogo, okhulu, labantwana leziphathamandla zebandla le-MDCT ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe lamhla ziphoselwe intuthu ehitshayo itear gas ngamapholisa abanye baze basiwa esibhedlela. Lokhu bekuyimizamo yokuchitha umbuthano waleli bandla owenziwa emizini elizweni lonke jikelele phansi kwesihloko esithi beletha umntwana sihambe, okhuthaza abesifazane ukuthi bayevota labantwa babo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba iyehlule, kodwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo Nkosazana Khuphe.
Abuyile ama-CIO ekuqaleni bathi kabafuni ukuthi sihlangane. Babuyela bathatha amapholisa akugiya yabo yena liyani e-riot, babuya lama-tear gas abantu abazaleleyo mama abantwana abantu abadala basi tear gas khona sathi sukile ngabalanda ngathi kanti indaba lithi tear gas athina singenzanga lutho sase mangiphosela mina phambi kwami tear gas sase bangichange tear gas naliyani khona sikhuluma abantu bayehlule ukuphefumula abantu kabasabone emehlweni.
Manje likhulume labo yini libabu ukuthi kathi kuyini okonakeleyo?
Ngikhulume labo mina ngibalandile ngamaphambili wabo ngathi kathi kuyini esikubonileyo. Thina sizenzela umhlangano kumobhalayiza abantu ukubayivota yindaba lesithegazi base bangiphosela-ke khonapho base bayiphosela phambi kwami kwaba luthuli khonapho yagcwala emoteni bengiphandle yangena nasezimoteni base bayitshaya ngamanzi ithegazi yangibona.
Manje lizathatha nyathelo bani? Liyalusa phambilini lolu daba?
Siyalusa phambili udaba lona lolu khathi sifuna ukuzikela ufale khona isitesini sisathele ukuthi udaba lolu siyaluhambisa phambili sifuna sihambe selogi complaint isuke lapho udaba nalolu siyaluhambisa phambili ngokuthi abanamvumo ekuthi bethiye gasi omama labantwana abazihlaleleyo asibonanga lutho siyasiphambanisa ngamuntu sesisemuvini womuntu akunamuntu esimphambanisileyo kodwa bayabuya bezothiye gasi abantu ngokuthi kabafuni ukuthi i-MDC yenze imihlangano khathi esibhizi sizama ukumobhalayiza abantu ukuthi bayivote ngokuthi bayakwazi ukuthi izanu siyevele siphelile isidliwe sebefuna ukuthi abantu bengenze imihlangano kodwa ngifuna ukuthi ngitshele uzulu yonke ukuthi akulokho asebekwenzile sebeqale abangasoze bayiqethe ngokuthi kasisoze sine khona kanje sinje nje kulomnye umhlangano eliphale isithi yangkhona ngathi kusasa siyaqhubekela phambili ngemhlangano khona lokho ababenzileka kusoze kusini yekoke kubuhlungu abantwana khona ababehle kuphefumula abantu abadala behle kuphefumula zake ngikubone ukuthi mina ngasiqina ukubona okunje ngesikhathi sikasmith ababatheda khona sangabayuth aweza kodwa kathethe omunye umuntu okukhulumende omuntu omnyama ngesehle ukuthi uzabathi ngendlela yena leyo asikufuni khona kumele ukuthi kuphele and kumele bebekwazi ukuthi zane nalaba
Lo Loke ngunkosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le MDCT wekhuluma ecingweni le Studio 7 eselubhani. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches baveze ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe eZimbabwe osokubangele ukusabalala kwezigidi lezigidi zezalwane zaleli lizwe zisiya kwamanye amazwe ukuyadinga ukungaziphathisa ukuzinakekela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches iselizweni inxuswe ngabeZimbabwe National Council of Churches. Unobhala jikelele we-WCC umfundisi Dr. Ole Fix Veit utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe ehoteleni ye-Holiday Inn ukuba bakhathazekile ngesimo eselizweni.
We hear from statistics that the average income of
imibiko esiyitholayo isitshengisa ukuba sehle kakhulu isilinganiso semali etholwa ngumuntu kazana kwele Zimbabwe.
Waxwayisa inkokheli kahulumende ukuba ilungisise isimo somnotho ukuze uZulu ahlaliseke elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Council of Churches umfundisi Kenneth Mthatha uchasisa abakuphathe emhlanganweni lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa.
Sikhulume ngendaba ye constitution ukuthi kungaye ubona njani iprocess yoku align kwa constitution nemthetho yase Zimbabwe. Sikhulume ngendaba yama elections ukuthi kungenza njani ukuthi athembise ukuthi ama elections azoba peaceful. And amabandla babona ama church ukuthi ama church angadlala i role yipi ukuthi ama elections abe peaceful. Sasizokhuluma ngezinye izinto nje ezivuke indaba, for example indaba ye economy, umnotho welizwe ukuthi ungayenzwa njani ukuthi ukuthuthuke and futhi ukuthi amabandla angadlala i role yipi.
Wengeza ethi kungumlando wabo njengenhlanganiso ukuphatheka ekulondolozweni kwamalungelo oluntu elizweni ngoba kuyiwo umthwalo wabo omkhulu. Ethi kungaqali lamhla lokho abakwenzayo bakwenza kusukela ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse, lalapho kuxoxisanwa emhlanganweni owaletha uzibuse weZimbabwe oweLancaster House.
But lapha eZimbabwe umuntu nomuntu nje engatsho njalo ukuthi ama-church amele angangeni kwezombusazo. Kodwa umuntu wonke, even especially those who are now in power, bayakwazi ukuthi ibandla labasiza njani ukuthi that is totally inkululeko. So iyabe iyihypocrisy ngoba umuntu wonke uyakwazi ukuthi amabandla asebenza ukuthi sithole inkululeko. Amabandla asebenza ukuthi sibe ne-education, amabandla asebenza ukuthi sibe nama-hospitals. So angikholwa ukuthi uma umuntu honest ezothi amabandla engangeni kulezi zinto, ngoba amabandla vele this is their call ukuthi asize uhulumende of the day ukuthi abantu basizwe lapho abanethusizo.
Ephendula umbuzo ukuba kungani bethule lapho abanye babafundisi elizweni beqhubeka behlukunyezwa, uthe besayicubungula ngokwaneleyo leyo mbiko kwazakale ukuba babotshelwa ukukhuluma iqiniso nalo bahaji.
Ma indaba zakhona zisema ema court, then we expect ukuthi we hope that due process is going to be followed. Amabandla one responsibility esilayo ikukhuluma iqiniso, kwesinye isikhathi ukukhuluma lelo qiniso kuzongenisa abanye abantu engozini. Kodwa asoze sithule ngendaba ezokuthi izwe libe nokuthula, izwe libe nejustice, izwe libe nokuthuthu. So irresponsibility yama church ukukhuluma ngalezi ndaba as long sikuyenza siphakathi komthetho.
Abe World Council of Churches bathembise ukungena emihlangano labamanye amabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu anduba baphindele emuva beqale ngokuhlangana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Inhlanganiso ebona ngemali yezisebenzi ezisekuphumuleni impentsheni eNational Social Security Authority, NASA, ithi baza kwengezelela imali etholwa ngabasepentshenini isuka kumadola angamachumi amane isiya kuphakathi kwekhulu lamachumi amahlanu $100 to $150 kusukela ngompandula. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje kobulawayo iNASA ibilelanga lokubuyisa imisebenzi abayenzayo ngaphansi kwendikimba ethi Rehabilitate Workers and Return to Work, lapho amankampani abeboniswa ukuba izisebenzi lapho zilimele ziphathwa njani esibhedlela sezisebenzi esikobulawayo emzini wemzilikazi esasungulwa ngomnyaka ka-1971. Ekhuluma ngemva kokubhoda ebona imitshina eseNASA Rehabilitation Center, umphathintambo we-Public Services, Labor and Social Welfare, unkosikazi Priska Mufumira, uthe sebakhweza imali ephiwa imuli yesisebenzi singafela emsebenzini kusuka kumakhulu amathathu amadola kusiya kumakhulu amahlanu. Ethi okwamanje baphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali ebhadalwa asebe kumpentsheni kunye lokubona ukuba imali eholwa ngabantu yibona abanini kumbe sekulabanye abazithathela imali yabanye. Unkosikazi Mufumira uthe sebeqalile njalo ukuba labo abasebenza bezimele bangene kuhlelo lokuzibhadalela imali yezempila kahle njalo ababambi muntu ngamandla. Ethi bakhangelele ukuqhubeka bevula amabhanga eNational Building Society kumadolobho wonke ukuze izisebenzi zithole imali yokuboleka bethenge izindlu.
Something a package for the informal sector. As I've said, we need to do an actuarial evaluation.
Sesizasebenza labasebenza bezimele njalo siphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali yempentsheni sisuka ku-$40 sisiya ku-$100 oluzaphela ngompandula.
Umnumzana Elliot Nkala uthe uphethwe kuhle esibhedlela kodwa ukhala ngemali ethi lapho esepholile ufuna ukuthola imali yakhe ngendlela efaneleyo.
Elliot Nkala, ukulimala njoba ngilimele esandleni lapha ngalimala nisemsebenzini ofosethi security vike 30 March lapha kwesiphatho lapha singathi besikhala kakhulu ngemali ukuthi njoba singabantu siyagula silapha salimala emsebenzini nxa sesipholile sithole imali yethu ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Christopher Ndiweni yena laye uthe uyabuka isiphatho esisesibhedlela kodwa abantu bakhala ngemali ezincane zempentsheni abazitholayo.
Mina ngisebenze eVumba Chicken Mine Gwanda. Ngifike lapha ngemande ngalimali idola elenyolo lenxele. Hayi, isiphatho sofa ngibona ngathi sire. Abantu bakhala ngezimali zamapentsheni ezincane. Abanye bazuza imali ezingangama-$45 ezifa. Azikwanisi ukubhadala abantwana babo i-school fees. Azikwanisi ukubhadalela kuziveni umntana angagula. Angeke ngikwanisi ukubhadalela. Livini lekudla le mali zerent. Yikho kukhala ngakho abantu abaningi. Njengani ba-increase imali zamapentsheni.
Unkosikazi Sharon Chirema owangena kungozi yomgwaqo ngompandula ngomnyaka odluleyo uncome kakhulu usizo aluthole esibhedlela seNASA.
My name is Sharon Chirema. I'm from Harare. I came here because I was involved in a
ngeza lapha ngisuka eHarare ngangena engozini yemoto emasingo ngomnyaka odlule ngompandulo. Ngafika lapha ngilezilonda ngingenelisi ukuhamba lokunyemukula kodwa sengingcono.
Ngemva kokubhoda ehlola isibhedlela, izigulane zitshele unkosikazi Mufumira ukuba ezinye zezisebenzi zakhe zilomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa andubana zibatholise usizo e-social welfare. Kuthi abanye bathi imali abayiholayo iphansi kakhulu kulalabo abaqala ukuhola kungakasetshenziswa idola leMelika, bethi uhulumende kumele akukhanyele. Isibhedlela seNASA sisiza kakhulu abalimalela emsebenzini labachileyo njalo sesivulelwe uzulu silemitshina elohlonzi yakulezi insuku. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Ku ku Live Talk lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisayo uhulumende ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Asingakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump welemelika usungule uhambo lwakhe lwakuqala namhlanje lokwethekelela amanye amazwe lokhe waqalayo umbuso wakhe lonyaka. UTrump lubhekise emhlanganweni emibili yenkokheli yamazwe ayo enhlanganiso ye-NATO lowe-G7 owenzelwa kwele-Sicily e-Italy, kodwa esedlula emazweni ambalwa agoqela ele-Saudi Arabia, esigodlweni senkonzo yamaKatolika ese-Vatican, kwele-Israel lamanye amazwe. Uthiya ekhaya kulokuxokozela ukuthile ngombuso wakhe lapho asanda kuxotsha isisebenzi esingumqondisi wohlangothi lwamapholisa ensitha awe-FBI. Ngesikhathi le-Nigeria lilwisana lamalwecacha awe-Boko Haram, ibutho likahulumende libikwa selibhekane lolunye udubo lokungethembeki i-corruption. Owake waba yisikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi imuli yakhe idabukile kulandela ukunyamalala kwendodana yakhe kwele South Africa. Umhambi uthi uMthabisi, yena oleminyaka engamachumi amabili lane lanye, usuke ngomvulo eCampton Park esiya emsebenzini eBoksburg, kodwa akazange aphenduke njalo lemsebenzini kafikanga. Inkulungwane zabantu ziyanyamalala minyaka yonke eSouth Africa, ikakhulu abantwana. Kodwa inani eliphezulu libuye litholakale. Sixoxe lo mnumzana Mhambi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Kuze kube lakhathesi asikabi lomkhondo ukuthi angabe engaphi, kungabe kutheni.
Emsebenzini wakhe bathini, bathi ufikile yini?
Hatshi kafikanga, ngoba lami ngiye ngahlola khonapho. Bandishayela ukuthi umfana bambone. Ngagijima ngakhangela emsebenzini, ngabhoda lapho ehlela khona, ngayezibhedlela, ngaye emapholiseni. Bekungelalutho, bekungelabufakazi bomkhondo ukuthi angabe fikile kumbe kwenzakaleni ekwehleni kwakhe.
Abangani bakhe bathini nxa elabo akuloke wambona?
Abangani bakhe bacine bembona engumuntu osegqokile eqoqonda emsebenzini. Abanye bebefika bezomdinga ekuseni becabanga ukuthi usetshayisile. Ngalokho-ke ubufakazi ebanganini ukuthi labo abakwazi ukuthi angabe engaphi. Bese kusithi olunye uhlupho ngocingo, uthenge ucingo olutsha ngomgqibelo emini yantambama. Kusamele alandele umkhuba yokulubhalisa, asisathathanga inombolo yakhe, kodwa ezethu ubelazo lezabafowabo. So ke kusuka kube nzima njalo ukumlandelela ngocingo ngoba kasilwazi inombolo zakhe.
Emapholiseni khona lithola uncedo elingaba liludinga na?
Siyaluthola uncedo. Labo baphumile ijumo lokudinga lezakhamizi labangani baziphathisa ukumdinga.
Akukaze kwenzakala ukuthi ahambe aqede insuku engekho ekhaya ngokwakuqala lokho?
Akuvamanga ukuthi elule isikhathi eside njengalesi. Uyahambe ayegwejisa, kodwa angalala usuku olulodwa aphenduke. Ukwelula lokhu esikubonayo akukaze kwenzakale, into entsha.
Ungamchaza njengomuntu onjani umfana ukubonakala kwakhe esingathi ngama-features ngesiNgisi, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa ekhona othe wambona engakwazisa njalo bengakuxhuma ngapha abantu?
Lijahana lidazanyana lona, ngama-1.78 meters ubude, ulempumulo enganinde, inwele ubegelile. Simcina ubegqoka i-uniform emnyama, ibrugwe iyembe elimhlophe lejezi emnyama. Igama nguMthabisi Mhambi, iminyaka ingu-21. ubeza qhiba i-21 nje mhla ka-20 June kunyanga ezayo. Ukuxhumana mina ngu 0723735892 ngihlezi eCampton Park. Kumbe abalolwazi bangabika eCampton Park emapoliseni.
Alo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi owake waba isikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Sixoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-South Africa. Umncintiswano wokudinga intombi enhle ukwedlula ezinye edabuka eZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika oyemisa Zim USA wenziwa ngeviki ezayo mhla ka-26 Nkwenkwezi edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khona ngapha kwele Melika. Ukuze sizwe kunengi ngalo mncintiswano uMike Hobe uxoxele unkosazana Andile Nobuhle Mpofu onqobe kulo mncintiswano ngomnyaka odluleyo uMiss Zim USA 2016.
Umncintiswano lo uzabe ukhona next week ngeviki ezayo mhla ka 27 May uzabe uyenzakala eDorothy Center eyabuse Atlanta eGeorgia.
Ukuqakathekile okungakanani ukungqoba kumncithwana ofana lalolu?
Into eqakathekile kakhulu uMiss Zimbabwe USA yiplatform enika abantu amantombazane abanjengami ithuba elokuthi bebe lelizwi elizwakalayo hathi kuphela ezindlini zabo mbene ezikoleni zabo, kodwa banikwa ithuba elokuthi labo bebe lokokuyenza, bebe le influence ebantwini abaseZimbabwe abakhonapha, bebe part of ama community, bebe part of both communities.
Njengoba nguwe onqobe kumncithwano lo ngonyaka odlule, awungitshele usiyenze umsebenzi onjani emphakathini eZimbabwe lala Melika usebenzisa isikhundla sakho?
Umsebenzi mkhulu, umsebenzi awukapheli. Mina eke ngikwansile ukuthi lami ngiyenze ngesikhathi lesi yikuthi ngiqalise lokho engifisa ukuthi omunye ozabuya ngemva kwami la akwanise ukuthi ayenze. Okwakhathesi njengabanye bekwazi ngiyenza i-undergarment and sanitary towels drive eyakuthi ngincedise abantwana abanawo abami actually abasekhaya ukuthi labo bezizwe kwakugqoka, bezizwe kwakusebenzisa i-platform yami ekade engiyenza okwakhathesi. Ngizabe ngiqhubekela lakho phambili noma after iviki ezayo, so kulo Miss Zimbabwe omutsha ngizabe ngiqhubekela phambili. Ithiwa yi-Education for Children Whilst Feeding Them for Success.
Ukuba ngu-Miss Zim USA kuyaletha imali esuthisayo na?
Imali ayisoze yafa yakwana. Akula mali yokuthi sengilakho konke, kodwa lakho iza kunceda. Mina yanceda ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngibhadalele esikole lapho engihamba khona khathesi eChicago.
Alo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu, isizalwane seZimbabwe esisakhulayo esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseChicago. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Jim Mattis obona ngezomvikela kuhulumende weMelika usanda kwenza umhlangano oqakathekileyo kwele Denmark labanye abavela emazweni achiyeneyo. UMattis utshele intatheli zindaba ukuthi baxoxisane emhlanganweni lo ngokulwisana lamalwecatsha e-ISIS. Uthi bazama ngamandla wonke ukuthi behlule amalwecatsha la abizwa ngokuthi i-Daesh athwalise nzima abantu e-Europe lakwamanye amazwe. Umnumzana Klaus Jord Fredriksen okunhlangothi lwezomvikela kwele Denmark utshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe lakhe lizakhuphula imali yokulwisana lamalwecatsha la. Amalwecatsha awe-ISIS athwalise nzima abantu e-Iraq, Syria le-Afghanistan aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu emazweni la ngenxa yokuthi angazani ayehlulwa ngamabutho achiyeneyo. Umongameli Ashraf Ghani wakwele Afghanistan usanda kubika imva kaSheikh Abdul Hasib owayengumaqhuzu we-ISIS Khorasan. UMattis uthi ukubulawa kukaSheikh Abdul Hasib ngamasoja awe-Afghanistan kutshengisa ukuthi sebethwalise nzima amalwecatsha e-ISIS. Upinde wathi bayananzelela ukuthi amalicatsha la ayathumba abantu ahlale lawo empini. Ngakho ke bazama ngawo wonke amandla abo ukuthi bengabulali abantu mahlayana nje nxa bedinga amalicatsha e-ISIS. UMathis uthi nxa bengehlula amalicatsha e-ISIS kuzamele ukuthi kubunjwe ohulumende abaqinileyo emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuthi kungabe lamanye amalicatsha azahlupha uZulu emhlabeni wonke jikelele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday lamhlanje ke kuhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze Afro Jazz uMelusi Khumalo.
Idlala deli ichayeli kaMelusi Khumalo yena waziwa kwezomculo ngelithi Mel limumethe ingoma ezinhlanu njalo ulethe igama elithi Mina. OkaKhumalo uthi yena lidlala deli khuluma ngohambo lwakhe kwezomculo zona ziqale ngesikhathi yele minyaka elithumi lesithupha yokuzalwa.
Idlala deleli likhuluma ngempilo yami. Uhambo esengiluhambile kwezomculo. Umina uzananzelela ukuthi yimbali kumbe ngathi ngikhuluma ngempilo yami. Ngikhuluma njalo ngokuthi ngiqalise njani kusiya ngapi njalo yizinto ezinjani enhlangene nazo empilweni yami.
Ingoma ezitholakala kuleli dlalade ngizigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Mina, kukhona njalo ethi Uvalo, ethi Langelihle, ethi uJesu Liqhawe kanye lethi Village Boy. Idlalade leli elithi Mina lilandelwa ngelikhutshwa ngomnyaka ka-2013 elithiwa Uthando. Ekuphekeni idlalade lakhe leli uKhumalo usebenzela abaculi abagoqela uSemthathi obetshaya i-bass, uAntoni Gaseni obetshaya i-lead guitar, uCourtney Antipas obetshaya ama-drums, kuma-keyboards bekulonqobile loJerry kuthi yena uMeli nguye obekhalela ingoma evunyelwa nguMartha lo Privilege Cement. Idlalade licindezelwe ngu-Antipas kanye loJerry Spirit Fingers. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Langelihle lobu konzo baba nantu suvaluhle lobu konzo baba tatagonke kwaka kwaka Tatagonke Quat 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 Ovo vila ngobani Ovo dova ngobani na Ovo vila ngobani Ovo dova ngobani na Nante suga luse Dogo konzo ba
Siyabonga ke Melusi Khumalo, ingoma emnandi ke isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kudaba ebeseluphiwa ke nguJoseph Njanji iwaza Friday. Singakehlukani ngothi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zelupane kwesibandle zihlaselwa ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo i-tear gas zisemhlanganweni we-MDCT obukhokhelwa ngunkosazana Kupe, uThokozani Kupe. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches masekweletheteleni eZimbabwe silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.